umdlalo wakho obumnandi kakhulu sibili. IFrance ayisithethe sibili iWorld Cup Championship misankomo. Abe sikhangelele nje ukuthi thina abanye beCroatia njengeteam encane nje evela kupopulation le nje le just a little bit over 4 million people bekhangelele nje ukuthi ama underdogs nje engayiphakamisa linkezo but hayi khanya abafana beAfrica abayiFrance basuke sibili bayithatha linkezo ndoda.
Hawu ubusuku Croatia ngemva kokwehluleka kweBelgium yona owawuthe izangena kufinal.
Uyabona mina laphana ngangithe khona vele final kuzaba iBelgium leCroatia. So bekumele nisale ngibambele kwelinicele eliyiCroatia. So akusho ukuthi nisuke sibili ngaluza zonke mnumzana Nkomo. But uyabona phela ibhora vele njengoba liyi-round so ligiqikela everywhere. So hayi ngikhuthile sibili thunya zonke.
Yebo linqotshiwe elakho iqembu Ncube kodwa abe France abasekeli France bathokoza ngayiphi indlela khona ngapha.
Ah vele khona apha abaningi bakhona nabe France bekuyimi nje kuphela lomama lapha besi supporter yoni Croatia le hawu yahlekwa sibili khona apha sibili njengabantu nje abadliweyo kodwa singakuthini kukujabula kwakhona phela uyabona ama sports konoko ukuthi leya betha nje kokudlala lonke lithembele ukuthi team yakho ezawina hayi kubunandi kwakhona kodwa siyabajabulela kakhulu bona abantu beFrance sibili ngomsebenzi wako umhlaba wenzileyo hayi sizungu nje kuphela yesese siyasibona ndoda ngoba hey inyanga yonke lelokho esikhangele lapha ku TV sibona ibhora hawu ndoda seliphelile so sesiyabuyela ke kuma league yethu lawa ama EPL esesiwajwayele ukuthi hayi iArsenal sizayibona sibili ibadweba sibili okunzima ngoba iArsenal yiyo yi team yabantu.